Vatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika disenda vaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 impalakazi 2021 uprofessor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Siyalonyaka. Kunzima sibili, akulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Silokuswela siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo engelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Kwana sesiyandlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye banganini siye sikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID namasela. Ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa ubabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelo. Lelo
ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe kakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Gazembe Gazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapolisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76% ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72% ukuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88% ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50% loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo ilingelazi hlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Iqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasithole ama-grants from ikhulumende yethu, kasithole lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha abami bazawatshazwana lezo zindala bagqozwana lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo onguye omdala yimi ngingumfelokazi asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu. Mina ngiyalima umbhida isitshebo sesisweli siyapheka umbhida sizidlula isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simo Sihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili akulanto eright njalo siphakathi kwayo nale lockdown akulanto ehambayo into zonke zinzima konke muntu sinokuswela siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi elonyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura labantwana abasebenzi akulamsebenzi lapho eBulawayo sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lonyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhodi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani angila ngisho kokubamba khona okokuqalela ngithwele nzima kakhulu ngizwa ngisiba yobuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzi elupane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya sabe sisihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Imele Studio 7 kamana mu Ezra Jesus Banda.
Sebe kose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lelengxenye 147,669 zabagule baphepha kulomkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala onguthomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni ye-WhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baya besegcekeni and they're exposed to umqando nxa kuqanda, they're exposed to ilanga nxa kutshisa njengobonta ilanga belitshisa ongakanani, they're exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona khona kwenzalo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnomzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethebe yonke egoqeleka nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawundi amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana uPF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana uPF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF Zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-Zapho elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubabunkomo wathi sifaka phakathi wathi unabantu bambingaswiko napha lapha engilithiya khona. Yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla sokuba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala kwabambana le ZANU Jongwe. Yikho lokho sokuyiZANU PF kathesi and kuloku kukhona.
Babonana wampendulo sithini lapho Juma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice. Ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano, asokubambana laphana yokujoyina izano. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba unkomo leZipra babefake izikhali phansi. Number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzano uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhla echada loZapho. Hayi, uZapho usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha.
Thuma ngawamphendula sibini wamafitshane khonapho kukhanya ngazani ukuthi abasalayo khonangale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
Uzanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapho ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukazanu siye phambili. Akula divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonge wabana yikho nto hayi nakunokunye okuvukayo sowuvuka okutsha kodwa lokana kwakudala ngilokubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okhulu iqiniso. Like Israel is pointing out, age, the era, abantu labana abasungula into leyo, abantu engibangibona sebasitshiya sebazidlalela. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutsho into ngenxa yokuthi bona sebehambile so bese silahle isiko kumbe silahle indlela abasitshiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala kulokhu silungisana kwaphana noma lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa ube ngahanta akusela umntwana ozazalwa ngemva kwakho nokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuzana ngendaba e-unity ngale yenzakalayo. Le unity vele yenzakala ngesikhathi sempi kungakathathwa uDluse, kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwabana, yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwabana, senza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuchuma. Babuhanana, pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano? Njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale, kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZaphu bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abasida bekuZaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZaphu, izimfundiso kaZaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana, uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge unity lay esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hondi amanye ama region ephumelela siya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibeni le midlands bekuliwa kubulawa abantu kujilizwa le infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lomgwaqo lokho esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokho esaba lozibuse kulama properties kazaphu lezipra athathwayo lokho esaba lozibuse kabiselwanga uzathiwa yiye ama properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangunanzelile ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafange gugura hondi abakangcwatshwa uzananzelile ukuthi khona labantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi izo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjonanga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kwamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano wewafa wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo
ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa
sinayitagetile vele yokuyinikapu le but we taking it one game at a time so sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo so siyayiplanela siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi khonapha kuBhoso 90 about 4 or 5 babedlala kithi like kithi ngapha so we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixe ngkona izabanini I think it's about after Christmas break but abafana bethu were still pushing them ukuthi even if sesibrekile but they'll be working so ngama programs ukuthi bebesebenza bebezipusha bebetrainer lapha abakhona ezindaweni zabo
abafana beBhoso 90 banqobe be Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokuchawa kwembekwa kusigaba se-quarter final isikhathi bese sihliwe ngumanguwa yezingutshikilo bhanqa 3-3 nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokuchawa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingutshikilo bhanqa 3-3 iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokuchawa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinal yomncintiswano wewafa wafa
esimkhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahluka ngoba ungasuke ulungisele ucawa ngithi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele uyenzelawe so uyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lathi maybe kufinal yona leyo
iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Casmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilo bhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi umncintiswano wafa-wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele the ATM Gospel Worshippers. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothe ATM. The ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla eyena ebuhlungu inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Alot lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinta the ATM Messengers Gospel Group uyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu izihlobo nabangane bonke abalahlekelwe nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshippers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.